sizabona ukuthi kuzayenzakala yini ngoba nanku iZimbabwe Electoral Commission ikhane iyahuya ikhane forward ukuthi yona izimisele ukuthi kababanje laba bantu babuzwe nayo iZimbabwe Anti-Corruption Commission nayo isemhlolisweni ukuthi sibone sibili ukuthi iyenza yini umthelezi wayo oyawudalelwayo ngesisekelo sombutho welizwe i-constitution ku-chapter 12.
Kodwa abanye bathi kwakuvele kulindelweni isikhathi sonke lesi kungabe nje sokuyimpi yomdeni.
Omunye nomunye umbono wakhe mhlawumbe kwakukhona abantu bezimbabwe anti-corruption commission bathe bona babemelele ukuthi bathole ubufakazi obubambekayo besizinto esibona ukuthi kukhona okunukwasantungwana sibone emaphepheni lapha kusukelana kuthiwa hambe bona uvictor layothatha imota simangala ukuthi yimali bani ethenga ukuhlazwa kanje abantu abanemali baningi phinda kuqale ngabo oshinga imtasa labana bale abalamabhidingi amakhulu anjengabo-joyina city obabo masiwa baningi abantu banemali ezimbabwe kodwa kukhanye sibabone beyilahla beyihaza kuvele kuvele kutshengisa ukuthi kukhona okutshaya amanzi ukuthi imali leyi ayiso mali umuntu ayisebenzele ngezithukutuku zakhe so-ke ngakukuthi sokutholakele nokubufakazi ake sibone ukuthi kuzaphelelaphi kodwa thina njengabantu makhaza sifisa ukuthi indaba leyi ingapheleli emlonyeni kuphela.
Kambe singabona uhulumende esenelisa ukuthi babuye elizweni nxa kuyikuthi mhlawumbe abasafuni ukuphinde.
Kalifuni futhi njalo kusipekulethi ukuthi ngokuvele ukuthi ukubaleka kwabo khona ukuhamba kwabo khonokho ngokuvele betinanile kulabantu ababathiphileyo ukuthi kuhambanini. Kodwa nxa uhulumende ezimisele ukuthi ulwa lobunzima imbala kukhona okwenziwayo emthethweni kudingakala kho kumele i-Interpol ingene amapholisa omhlaba ukuthi ayi-Interpol abantu labana babanje lapho abakhona ba-extradite balephela izweni kutho kuthi akubona kusenzakala kwamanye amazwe amaningi. So i-constitution umongameli laye kumele avele sobala ukuthi into le ube ngekho phakathi kwayo ngoba batshontshe bazobanu batshontshe imali yembuzi ekade kumele ziphiwe abantu bathatha imali yakhona bazidlela abantu bayahlupheka kathi abazitholanga lezo mbuzi abanye abantu bazidlelelezo bazidlela imali yakhona.
Kodwa njengoba i-Zac isithi sabaphenya kungenzakala phela ukuthi bengaba msulwa.
Ukuthi kwenzakala ukuthi babe msulwa kuthiwa ngokuthi ubufakazi obukhona bungakanani. Okunye futhi esijele ukukwenza thina njengamaZimbabwe yukuthi kasiphatheki abanye zatshela ukuthi abantu bakhona bahleze emakhaya abalobufakazi obufunwa i-Zac kodwa abantu bale bezi bengafuni ukuthi bancedise i-Zac ukuthi balethele ubufakazi ukuze abantu laba ngabanje sibili kutholakale ubufakazi. So lathi njengabantu makhaza ngasike sinabo lobu bufakazi singayekela ukuletha ubufakazi ngiyakwazi ukuthi bakhona abantu bomele baphiwe ivuvuzi bangaziphiwa bakhona kumele bazibuke bazofakaza. So nxa kungasabanga labantu ababuya bazofakaza yikho kuthola kwenze amacala akhona kuthole ephelelwa ngamandla iJaji ingasaqhubekeli phambili.